zafika ukuthi isikhathi esiningi indawo ezinjengenkayi eziku region 4 zivele izulu langkhona aleneli kahle liba lizulu lelanele ukuthi alini okusuthisayo njalo indaba indawo zangkhona zingamahlabathi abantu-ke kabazange bavune okuhle kekuthi abanye-ke nyakenye ababevunile yebo babevunile kodwa kwakungayingathi kodwa abanye kwasuka kwakhulelwa-ke umhlabathi wakhona kwadoda so uzafica ukuthi for the past 2 years vele-ke kunomumo omubi owendlala ngikhuluma kunjenje kathesi abantu bayalamba abantu sebephila ngokuthenga abanye sebengena ezifuyweni abasela zifuyo bangena ezinkukhwini ezimbuzini abanye sebengena lezinkomeni kuyisimo esibi-ke esokuthi uhulumende yedwa kakwanisi kungayithi-ke nelisi ukuthi afide kumbe anike abantu ukudla yebo ye kungabe kuyukuthi abanye ngesikhathi sokhetho kathesi kubonakale sokulokudla okuningi okuthile kutho ukuthi bekuyikudla kokuganga ngoba-ke ukhetho soluphelile kukhanya-ke lokho kudla kade kutholwa ngabantu ngendlela kade beyithola ngayo angikuboni-ke kuzathola
ithi njalo inhlanganiso le kulakho okungabi lezulu elaneleyo ngomnyaka ozayo ngenxa yeyezi lele lisuka liphambanise umkhathi ele-El Nino okutsho ukuthi lesivuno somnyaka ozayo siza kuba silutshwana kakhulu ungathini ngalokho njalo ngokumele kwenziwe
ngathi okumele kwenziwe uhulumende weZimbabwe ukhanya ngani kakuqakathekisi lokhu esikhuluma okukhuluma ngakho emhlabeni jikelele okwe-climate change ngabe kuthiwa yinto ayiqakathekisayo ekulungiseni kumbe ekufakeni inhlelo zakhe kufanele afake ekhangeleke kona ukuthi-ke kule-climate change-ke i-climate change yiyo eyenza ukuthi umkhathi utshintshe so mende-ke iplana-ke kufanele ukuthi-ke iplane ikhangele ukuthi njengoba iZimbabwe i-rainfall pattern yayo iyindlela eningayo bese belunge iprogramu yokuthi ngaleso sikhathi balungiseleni abantu beZimbabwe khonapho nje lapho kudingekala bona ukuthi uhulumende alibana ngabe nguye-ke olungisayo ukuthi nanxa esiyacela kukhanya ukuthi-ke iy'nombolo zakhe kumbe ngithi into zakhe zonke zihlelekile ukuthi uyazi ukuthi uprojekthe lokho kumbe ngithi mina uyikhangelele ukuthi kuza kwenzakala lokho njalo khangela ukuthi eminyakeni kuyakwenzakale njani ngibone ngani-ke yinto-ke esilelayo leyo kuhulumende ukuthi ayikhangelisise.